Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wolomngela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu umhla ka 16 kuNcwabazi 2024 ngokhiphi stove. Endaveni zethu namhlanje.
Sebehambe to extreme extent yokuthi bebamba abantu kwezothe bengabili abantu abakhulumayo. So into ekhona ngeyokuthi bevale i-freedom of expression, bevale ukuthi abantu be-demonstrate, whilst kuyinto evunyezwa ngumthetho.
Abaphikisayo labalwela ilungelo loluntu bakhala ngokubotshwa kwabanye babo eleZimbabwe lilungiselela umhlangano omkhulu we-SADC Summit.
Labo ababoshayo ngabantu abenza ngabomu ukuthi beboshwe, hatshi ukuthi betobona ilungelo labantu liyavinjelwa ngoba imasirimemba phela ukuthi kalesi abanye bakhokothi bafuna ukwenza i-shutdown. Mina i-shutdown ngangiyifuna.
Kodwa abakubandla le-ZANU-PF party ababotshwayo bafuna ukuyangisa ilizwe leZimbabwe lingakhuthwa isigaba somculo as a Walls of Friday. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abaphikisayo labalwela ilungelo loluntu bakhala ngokubotshwa kwabanye babo eleZimbabwe lilungiselela umhlangano omkhulu we-SADC Summit ozaqhutshwa kusasa. Bathi kuzwisa ubuhlungu uba abanye babo abedlula ikhulu lamajumi ayisithupha bavalelwe e-remand prison. Kuthi njalo amapolisa adinga labo abacatshangelwa ukuthi bafuna ukutshengisela emigwaqweni bekhonona ngendlela okwaqhutshwa ngayo ukhetho nyakenye lokuncindezelwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. U-Ashley Vunye okunhlanganiso yeZimbabwe National Students Union uthi akumangalisi okwenziwa nguhulumende.
Sebehambe to extreme extents yokuthi bebamba abantu kwenzothe bengabili abantu abakhulumayo. So into ekhona ngeyokuthi bevale i-freedom of expression, bevale ukuthi abantu be-demonstrate, whilst kuyinto evunyezwa ngumthetho. So yikho sibona ukuthi i-regime is panicking, iyesaba kakhulu ukuthi abantu bazatshengisa the situation in the country. Akulenye into, the only thing is abantu bafuna ukuthi i-voice yabo izwakale and izwakale beyond the borders of Zimbabwe. Because sesizamile ukukhuluma lama leaders and the field ukuletha i-change. So now people are seeking another avenue to be able to push the agenda ye change. So into yenzakalayo and into esatshwa iregime ekhona namhlanje.
Izingathi ke kulabanye kade befuna ukujengisela emgwaqweni kambe kuzayenzakala yini kusasa kumbe bazajaba bulawa.
Siyakwazi ukuthi iregime abantu abaningi abe military abe police ukuthi bevimbe ukuthi abantu bengajengiseli. Kodwa thina sithi this lokhu kuyi constitutional right kuphakathi komthetho ukuthi abantu bekwanise ukuzitshengisela ngoba they are governed by those. Bona yibo abaelect abantu ukuthi bebamelele. Nxa abantu sebehleka ukubamelela bale right yokutshengisa ngendlela esijine ukuthi lokhu akwenziwa ngabaleaders abavumelani labo. So ngokubona kwami into kumele iphumelele, into ezaphumelela ngoba le organizwe ngabantu.
Ye, kodwa siyabona kulamasotsha lamapolisi emgwaqweni kolapho kunjani nxa ukhangela i-deployment yama-state security agents khonapho.
Siyabona ukuthi laba bakhona ukwethusela abantu, bakhona ukutshengisa abantu ukuthi they are ready to meet by force. Konke okwenzakalayo it's a confirmation yokuthi iregime yaphanika ilokhu esaba ngoba iyakwazi ipower elilabantu nxa abantu bengahlangana bethi sebesifunga ukutshengisela ngendlela leyo. So iregime iyakwazi ukuthi bengayekela abantu, the people who are going to protest, abantu bazahamba emastrithini betshengise amandla abo. So ukudeploya kwama-state security agents ukuthi ebulala ethotshe abantu, ukuthi eyethusele abantu, ukuthi kuye le presence in all ama-location kutshengisa ukuthi iregime is in panic and bazama ukuthi abantu bengazitshengiseli. But thina sithi lokhu kusemthethweni, kumele ama-state security agents abe khona ukuprotect abantu abademonstrator.
Long Ashley Vunye okuhlanganiso yezinaso ubexoxela le Studio 7 eseHarare. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube okuhlanganiso ye-Freedom Alliance.
Kuyatshengisa ukuthi i-SADC ivele kayimeli uZulu, imela ubungane obokuthi khona omnankakwa ngabangani babo. I-SADC njengoba yabunjwa iZimbabwe kuyiyo eyayihamba phambili, futhi ngalezo zikhathi kuyikuthi kubhizi kubulawa abantu emathebele, ayizange vele yaba yinhlanganiso engathembakala ekutheni khona imele abantu. Ngoba ngabe kuthi imele abantu, abe bengakwenza bekungaba yikuthi bahle bakhalale bona labo kumele beze abakhokheli bayekele asale eyedwa mina ngakho kodwa abamalaye
kodwa kuyinokwenza ukuthi bengagalani
ukuthi vele ayiselanto eyimelayo vele isadiki yona leyo kusho ukuthi bayakusekela khonokho okwenzakala eZimbabwe kodwa bona bengakwenzi emazweni abo njengeSouth Africa yona iphatha kabi kuhlizise izizalwane zayo kodwa iZimbabwe iphatha kabi abantu iSouth Africa ibonakale isekele so akuzwisiseki ukuthi into eyenzakala ngesadiki vele kuyini
umnumzana Ndlandla Moses Ncube ukuhlanganiswa yeFreedom Alliance bexoxa leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa kodwa umnumzana Joseph Juma webandla lezanu PF uthi ngaba botshwe bonke abephula imithetho eZimbabwe
into le ibabuhlungu ukuthi the same people esikhala ngokuthi bona izinto azimanga kuhle sifuna ukuthi umkhonometo uvuke iZimbabwe ilungi kodwa ngaba futhi siphinde senze into ekusaphaza lokufaka iZimbabwe into disrepute kuma-international scenes so kuzalunga njani nxa abanye bebusebenzela ngoba laba ababoshwayo ngabantu abenza ngabomu ukuthi beboshwe hhathi ukuthi ngento kona ilungelo labantu liyavinjelwa ngoba imasi remember phela ukuthi kona kalesi abanye bakhokothi bafuna ukwenza i-shutdown mina i-shutdown ngangiyifuni so ilungelo lami selisiba ngaphi wena usufuna ufaka elakho ililungelo lokuyathisa amathaya ufake izitina emgwaqweni ukuthi mina ngingahambi uyayenza lokhu engikufuna
siyabona ukuthi kodwa kulabantu abalezikhalazo phela kodwa hayi ukhetho zangiqhutshwe kuhle isadiki sokumele ibone iqiniso asikho khonokho
hayi uzana ukuthi kula labo nabantu ukhetho luhamba kuhle kodwa bakhona abanye abathi kodwa ukhetho luhambe kuhle so into yangikona nxa siyenza asiyenzeni sibe kwazi ukubona there are two sides of the coin angithi hathi ukuthi kodwa wena ufuna eyakwisadi ibe yiyo esiba phezulu kuphela ngezikhathi zonke akuyenzi nxa ufuna uyenza ukutshengisela kuyavunyelwa kukhonstitution ukutshengisela vale kutshengisele peacefully ngoba into evunyelwayo yokutshengisela peacefully nxa sokusiba le misindo nxa sokutshiswana izinto sokutshayana sokugizisana sokulokubophana phakathi and there's nothing amiss about that ngoba iconstitution ekayitsho ukuthi khona kutshengisela wenze i-violence sesizwile abanye babo labo bekhuluma fair ukuthi ya sifuna ukubagijimisa sifuna ukukhoza i-violence so nxa uzokhuluma njalo sokumele unjani uboshwe ngoba kuseyikho lokhu okusemthethweni umthetho othi kutshengisela ngokuthula but into esiyaziyo sonke lapha mthembo yokuthi kona awukaze utshengiswele ngokuthula kugcina sokutshiswa izimota kutshiswa izindlu le mpilo zigcine sezitshabalala futhi yabo so yikho okuluhlupho khonokho ye bangabe belezikhalazo ye but kulabanye abangelazo laba bangelazi bayikile ni phela bethi go free and about with their business wena lawo utshengisela ngalo ngokuthula then that's okay but the problem is that when sifuna wonke umuntu ahlale phansi utana shutdown i-shutdown ngiyani mina kangifuni uku-shutdown mina ngilowo ngumkoti kwami lapha engiphila ngakho khona so nxa uku-shutdown uthi ngizaphila ngalo mina kusasa
lo ngumnumzana Joseph Juma ilunga lebandla lezanu PF obexoxa leStudio 7 ekobulawayo kudaba olufanayo uhulumende weZimbabwe wehlulekile ukwakha okupheleleyo izakhiwo ezaziwa ngokuthi ngama-presidential villas obekumele kuhlale inkokheli yomanyano wesadiki ezangena umhlangano omkhulu kusasa eHarare akwaziwa ukuba kuza kwenziwani ngezakhiwo lezi ezise-Mount Hamden kubika umlondolozi Ndlovu
amaphephandaba ambalwa eZimbabwe abika ukuba kwehlule ukuthi ilizwe lakhe okupheleleyo izakhiwo lezi ezifika phose yamajuma amabili 18 ukhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa walile ukukhuluma ngodaba lolu njalo lokuthi kwasetshenziswa imali enganani ukuzakha inkokheli yeSADC izizahlaliswa emahoteleni agoqela iMichis Rainbow leMono Motapa ubambe owangaphansi umnumzana Ephraim Sibindi ofundisa ekolishini ye-University of Zimbabwe.
Kuyamangalisa lokho okwenziwa nguhulumende ukuthi uhulumende uthi khona yena useyakhiza kiyo eziningi kule leya eseHarare kuthiwa yimbuzi roundabout akula nto ebonakalayo.
Ezinye njalo iy'ngcwethi kwezombusazwe lezomnotho zithi liyazehlulekela eleZimbabwe elichaphaza imali kaZulu. Abaphathi ntambo bakahulumende ababona ngokwakhiwa kwama-presidential villas abagoqela umnumzana Amos Marawa balile ukukhuluma ngawo loba nje eleZimbabwe lenelise ukulungisa imigwaqo lokunye eHarare laxotsha abathengisa impahla eHarare enzikini yedolobho leli kulabanye abancoma okwenziwa nguhulumende omunye wabo unkosikazi Nomvelo Dube.
Uhulumende wenze kuhle ukulungisa imigwaqo ekade ingasahambeki. Siyabonga kakhulu ukuza kwesadakhi sokwenze ukuba idolobho libe lihle.
Omunye wabakhala ngokuxotshwa emgwaqweni ngumnumzana Dabeng waSiziba.
Thina sesiphilele evalweni ngoba siyagijinyisa sikhathi zonke. Kunje sebengixotshe ndawonye labanye labadengihlengisa lapha akusibele.
Okhulumela uhulumende ngesikhathi somhlangano weSadak umnumzana Richard Mawomva uthi kuhle abakwenzayo ngoba indawo zonke elizweni zibukhazikhazi. Ukuqhutshwa umhlangano wezomvikela lezombusazwe owe-Troika namuhla eHarare njalo kukhangelelwe ukuba omongameli bamazwe agoqela eleMalawi, Tanzania, Namibia, Botswana, Angola lamanye baza kuthi gwaqa kusasa emhlanganweni omkhulu owe-SADC Summit ozahlolisisa okwenzakala emhlubulweni wezansi e-Afrika. Kukhanya engani inkokheli le kayisoze ikhulume ngodaba lokubotshwa kwabaphikisayo labalwela ilungelo loluntu eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ipanga elikhulu lelizwe leReserve Bank of Zimbabwe lidinga indlela zokuthi imali ethunyelwa izihlobo ngabasebenza emazweni atshiyeneyo ifakwe ebhanga leli abantu beyithole iZimbabwe Gold kumbe iZig kulokuthi bayiphiwe ingamadola eMelika. Abantu bahlaba umkhosi ngokwethulwe libhanga leli. Umnumzana Persistence Gwanyanya, umcebisi we-RBZ, uthi abakhalayo kabawuzwisisi umbiko webhanga leli ngoba abantu kabasoze bebanjwe ngamandla ukuthumezela imali yabo kubhanga leli. Uhulumende wakho wakuzama lokhu kusasetshenziswa ama-bearers checks kwehlula. Kula bantu abaningi abalahlekelwa yimali ngenxa yokugudeka kwesindo sama-bearers checks ngomnyaka ka-2009. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uTabuka Ncube kwe-Studio 7 uxoxele lomnumzana Masimba kutshera ingcwethi kwezenotho ezimeleyo.
Ayisilo cebo elihle. Sikubona kwamanye amazwe ukuthi nxa umuntu engathunyelwa imali iyakhonvethwa ibe yi-local currency. Kodwa khathesi udube esilalo yikuthi abantu kabakabi lethemba lamazikhe, kabakabi lethemba elokuthi amazikhe ayasebenza, njalo abakabi lethemba lama-policies akhona khathesi. So kumele i-RBZ iqale ngokubumba ithemba, ngokulungisa ithemba labantu emalini ekhona khathesi.
Phambilini sikhulume locebisa ibhanga le-RBZ umnumzana Gwanyanya esithi yena hayi abantu abazwisisanga umbiko lo, esithi i-RBZ ayisoze ibambe abantu ngamandla, iza kuba incenga abantu kumbe isebenzisa indlela zokuthi izigi lamukele endaweni eziningi okokuthi abantu abasoze badinge ukusebenzisa ama-US dollars lezinye imali.
Ukuze athathe isikhathi esininganyana ukuthi sifike kulelo banga, njalo kuzathatha ukusetshenziswa kwezigi nguhulumende. Ngoba nxa uhulumende lokhu ecela abantu ebhadalisa abantu ama-US dollars kuma-services akhe, kuzaba nzima ukuthi sifike lelo banga.
Libona sengathi lokhu yinto engenelisa ukuthi uhulumende ayifeze, kumbe kuza kuba nzima sibili ukuthi enelise ukufaka leli themba ebantwini?
Kuzaba nzima ukuthi abantu beqalise ukuba le themba emalini yethu, ngoba sisuka kudala ithemba lingekho. So engxenye uhulumende nxa efuna ukubuya lecebo leli, kumele azame indlela yokuthi abuye lalo mbijana mbijana, ebone ukuthi abantu bazakwamukela kanjani.
Lo umnumzana Masimba kutshela ingcwethi kwezenotho ezimeleyo ubexoxa uTabuka Ncube weStudio 7 eseBhilitane. Okwamanje sike sizwe imibono kahulumende weMelika. Sekule minyaka engamajumi amabili abantu bebulawa mahlayana eDarfur. Omele eleMelika kuhlangothi olubona ngezombusazwe kuhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele e-United Nations uambasada Robert Wood uti ababulala abantu kudala lokho bekwenza ngoba abazange bejeziswe. Abaku Rapid Support Forces eDarfur babulala abantu mahlayana njalo bahlasela izakhiwo ezinjengezibhedlela lemizi kaZulu. Babambisana labanye abazonda abohlobo lwemasalit labangalandeli ukholo lwabo. Babulala mahlayana njalo abafana labesilisa abakhulileyo badlwengula abesifazana njalo bathumba abantu sonke isikhathi. U-ambasada uthi okwenzakalayo kukhanya kuludaba lwakudala olungalungisiswanga. Uthi ibutho lakweleSudan lalo lihlasela santando ukwenzela ukujezisa abantu abasekela abahlamuki. U-ambasada uthi akuqondanga okwenziwa libutho leli. Uthi elemelika lisekela ukuthoniswa kwabanye abahlamuki abagoqela umkhokheli weJanjaweed u-Abdul Rahman osanda kumiswa emthethwandaba we-International Criminal Court esethuswa amacala okubulala mahlayana uZulu lokunye. U-ambasada Wood uthi badinga owayengumphathintambo kahulumende u-Ahmed Harun labanye bakhe abethuswa amacala okubulala abantu santando. Uthi ozaveza lapho abahlala khona uzanikwa izigidi ezinhlanu zamadola $5 million. Uthi kumele abakubutho leSudanese Armed Forces kanye labaku Rapid Support Forces beme ukuhlasela uZulu. Le imibono kahulumende weMelika.
Abadala bathi ithukelwa ebandla. Nanti tuwa mahlabezulu kuhlelo live talk. Maviki wonke ngovulo kusiyango lesihlalo. Sihlaziya kwenzakala elizwe lasemhlabeni jikelele. Ingxoxo ezijulileyo lengcwethu zezombusazwe, ezomnotho, ezokulima, ezabesifazana abasakhulayo lokunye. Ngolwesibili silani ke nje.
Lilami uThabo Kancube, ontanga Let Us Connect and Network, kuhlelo The Connection.
Ngolwesithathu ke
kuhlelo Diaspora Forum, lapho esikhangela khona ukuphila kwezizalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe. Lilami uNtungameli Nkomo, ngizophisana noJonga Kandemiri.
Ngolwesine khona kwenzakalani?
Sigxila kweziphathelane lentuthuko kuhlelo Asiyisuzeni Bomama. Lilami uzithandekile Mhlanga, sizophisana lomunye wami uMavela Simhlanga Nyahuye.
Sihlanganeni kulaptop ngo-8 o'clock kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ku-Studio 7 A Voice of America. Sisakaza ku-radio, ku-Facebook nakuwebpage yethu ethi www.voandebele.com.
Itale lePhalamende kweleBotswana selivumele ukuthi umuntu abe lelungelo lokuba isizalwane samazwe amabili i-dual citizenship osekwamukelwe ngabeZimbabwe abalabantwana lezizalwane zakweleBotswana. Umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umphathintambo obona ngendaba zaphakathi kweleBotswana unkosazana Anna Mukheti uye wethule umthetho we-dual citizenship ukuthi uhlaziwe ngamalunga edale lePhalamende.
I indicate amongst other things the need to enable
iletha lomthetho ngoba kumele abantwana abazalwa isizalwane seBotswana lomuntu wekwelinye ilizwe kumele bekhethe uma befuna i-dual citizenship uma befisa.
Isinqumo sokufaka i-dual citizenship ukuthi akusela sidingo sokuthi uma weZimbabwe efuna amaphepha oba ngweleBotswana ahlanikele ukuba ngweZimbabwe. Abalabazali abadabuka emazweni amabili achiyeneyo akusela sidingo sokuthi bakhethe ilizwe elilodwa uma besenelisa iminyaka yamachu amabili lanye i-21. Omele isigaba se-Francis Town edale lePhalamende umnumzana Winter Mulutsi uthi baningi abeZimbabwe abaphazanishwa umthetho walela ukuthi umuntu abe isizalwane samazwe amabili.
Rena le batho baeleng gore bana ba le bantsi
silabo abakithi abalabantwana labeZimbabwe, kodwa abantwana laba bazithola sebehlupheka bengazi ukuthi kahle kahle kibo kungaphi ngenxa yomthetho esilawo.
OweZimbabwe olezingane ezazalelwa kweBotswana unkosazana Sindiso Sibanda uyamukela inyathela lePhalamende phezu kwe-dual citizenship.
Thina lokhu sikubona kuyinto enhle kakhulu ngoba abantwana kuza kwenza ukuthi babe lelungelo lokuzikhethela lapha abafuna ukuhlala khona kumbe lapha abafuna ukukhulela khona kumbe lapha abafuna ukuyaluphalela khona. Bangaya elizweni leZimbabwe kumbe bakhethe ukuba selizweni laseBotswana.
Umnumzana Cosmos Sibanda odabuka eZimbabwe uthi izindaba ezinhle ukuthi kube lo mthetho ovumela ukuthi umuntu abe isizalwane samazwe amabili.
Ngabalayo i-dual citizenship, I think it's going to be better ukuthi umuntu lo ayakwazi ukuthi ainveste ekhulu lapha khona esenzela imuli labantwana njalo njalo konke.
Omela iZimbabwe kule Botswana umnumzana Henry Mkonweshuro ubonga kwenziwe ngele Botswana esithi kungenelana lokwenziwa iZimbabwe ngaphansi kwesisekelo sombuso esalotshwa ngomnyaka ka-2013.
What it basically means is that all those with children born here will not have the troubles of going through.
Lokhu kutsho ukuba abalabantwana abazalwa lapha abasoke bethwale nzima ngokugijima bezama ukuntshintsha amaphepha. Ngitho labazali abafuna ukuba ngabalapha sekuza kuba lula kibo.
EleZimbabwe lalo liyavumela ukuthi umuntu abe le-dual citizenship, lokhu kumunyethwe kusisekelo sombuso esalotshwa ngo-2013. Ngenxa yokungahlaliseki kwesimo somnotho eZimbabwe, iningi eliphuma phandle kwelizwe ligcina liyakhe imizi njalo lithatha amaphepha okuba izalwane zamazwe afana leBotswana, South Africa, Bhilithani kanye leMelika lamanye. Ngumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngeSabron kweleBotswana.
Woma nje sokwesikhathi zokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Uhulumende akalandaba yezinto ezinkulu, ule ndaba lento ezincane. Umonakalo olapha ensuza kuward 11, isihlahla seziphelile nyanyanyanyanya. Nya kusela sihlahla. Kuganyulwa yonke imhlobo emfuleni, abantu balima beze becross umfula ngamakhuba, abantu be-ema bakhona bagoqa izandla. Izihlahla eforesta ngale guswini seziphelile nyanyanyanyanya. Abantu kathe semakhaya basebenzisa amagasitofu, basebenzisa amagasitofu, yibasebancedisa. Into kuthiwa lukhuna kusabonakali. Nxa ufuna ukuthenga ukhuni soluvela kwamanye ama-villages thule zinqola zithengisa. Kathi sasihlala eguswini lesabekali leforesta ndawonye. Izihlahla zeforesta seziphelile nya iforesta igoqa izandla zwi. Zwi. Nxa abantu sebengahlanekeli inkulumo bethi bona hhayi uhulumende wenza lokhu, uhulumende wayebona ngani uyathethiswa. Ngiye ngeza umphathi ntambo ubaba uRichard Moyo ethi iphathi kayikwazi lokhu ngoba abantu bathengisa imizi ngemali. Kodwa nxa uRichard ekwazi khonokho ukuthi sibili imizi amastenda athengiswa kungumsebenzi wakhe ngu-MP eyekela abantu besenza into enjalo, wehlulwa yikuyini ukuthi abuye ezoyenza umhlangano ebantwini ezukuthi izitende ezibazwenyele bathi sathenga adinge labo bantu abathengisa izitende ebantwini. Nxa kuliqiniso ukuthi bayabotshwa babophi, phela sibone iqiniso ukuthi sibili yinto engaphandle komthetho. Kutsho ukuthi okusalayo ukuthi iqiniso yikho sibili khona okukhulunywayo.
Hei, lingalitshona njani ma-Studio 7? Yes, angazi singancedisana njani bakithi lapha eDandanda esigabeni seLupane eGogo High School. Kule dona yasigibhela umgodi, yasifakela uJojo, yasifakela le klebhu umkoro wokunatha inkomo. Kodwa uchairman wesikolo lo headmaster wakhe umhlophe, uchairman usamampo umpofu wakuwani, sebevala basafuna ukuthi sinathe inkomo. Sebesenzana into leyo songani ngumuzi wakho. Kathi izinkomo ziyafa kulisomiso esingaka, yini ezakho umhlophe khona le bhongamuzi ziyanatha ezethu azisanathi.
Ye, amajono Studio 7. Indaba yami imikanje emlandweni siyazi ukuthi ilizwe lalwelwa yizipra not iZANU-PF. Izipra eyayisilwa lo mbuso kaSmith. So umbuso kaSmith lempi yezipra yaphela ngo-1979. Then from 1980 kwaqala iZimbabwe yaba yiZimbabwe from uRhodesia. Then iZipra neZANU-PF umlando wakhona kade uhlangana kuphi ekuthenini kuze ku-end up iZANU-PF isiyiyona ehalwelizwe kungase iZipra? Ngoba iUnity Accord yaba ngo-1987 if I'm not mistaken. So iZANU-PF yayililwele kuphi izwe? Yayililwe lobani? Yayililwa kuphi, ililwa lobani ilizwe lelo? Because emlandweni izipha yona yalwelizwe. Njengoba nje namhlanje siseZimbabwe le abathi free, thina esingakwaziyo sizwa ngabo bona bethi free bayilwela.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Woza Friday living is lomculi kaMaskandi esike saxoxa laye kulolu hlelo uKelvin Moyo. Uzibiza ngelokuthi Kiss Before emculweni. Isizwa idabuka kwamadlambuzi ePlumtree kodwa icula ikwele South Africa. Lapha iphethe idlala delayo elitsha kungxoxo ayenze loNtungameli Nkomo weStudio 7.
Angibingelele mvuka Nkomo, uKiss Before engumfana ozalwa ePlumtree ngaphansi kwenduna uMahlambothi, isigaba sakithi kuseMphophi usobhuku wami engumankolo. UKiss Before uqale ukungena endimeni yomculo ngonyaka ka-2019 lapho engiye ngafika khona ngesingi-track yami eyayithi usefikile. Ngabuya njalo ngangena ngo-2020 after i-corona ngesingi-track yami njalo eyayithi i-crush yami. Ngabuya futhi ngangena ngonyaka ka-2022 nge-album yami enengoma ezi-6 ngesihloko esithi Kwasigcabisa Ukuthandana Nawe. Kunjalo ngoba sengibuyile futhi ngale album yami enengoma eziwu-10 ngaphakathi enesihloko esithi Dear Jinja.
Kunjalo, 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 bafana babo makosi. Baphinda wamemeza njalo uKiss Before bathi ngumuntu kakho yomfana kalakusebenzi ngukaphambi kabantu kumzulu kamabhala amashazi matshi utumzulu kamahlala. Ijabo sukamancube ithendele inqinamba limhlophe enhliziyo nawomsebenzi wale babona bana wojwalekile. Uqaqabule insizo kadeka amatixepho kawamatshithi kusele bavini ngangile. Umshaya wetshitape tshakho ifundane abantu 14 bathuka bamugodi wabantu abathayikhona. Ungabe wenza kanto mfani wenza ngobuthi ingaphika kwabaza kathi chabo bo. Angusebenzisi mina ubuthi ento obe ningishaya kusizo nawo ujongo nawo abagaba ukuthi bana tshithi tshithi nisabuthongwena. Awusuwa madoda bayihlamba ngempela okufunakala kusenya. Kodwa umakulele bhodwe njengobhontshisi obaba maphondo ozijele.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Kufacebook uyangithola nginguKiss Before ithendele elimnyama. Kuinstagram uyangithola futhi nakhona ngizibiza ngethendele elimnyama. Kubese ukuthi kuTikTok ngitholakala ngoKiss Before Moyo 01. Inombolo yami lapho engitholakala khona ngitholakala enambeleni ethi 078-642-8193.
Abalandeli ubatshela wapama.
Ngizocela abantu bewuthenge kakhulu umculo wami. Ngiyabathembisa ukuthi futhi ngizohlala ngikhona bayenzela ukudla kwendlela ngaso sonke isikhathi. Bexhumane nami lapho okulula khona kumuntu ukuthi angangithola khona. Ngofuna ukungibonela, ngofuna ukungiwhatsappa, mhlawumbe ngojampwe yinamba yami ngoba ngiyibizile. Ngangilanda nakuFacebook, befike befollow futhi nalona ipage lami nakuTikTok lapho ngokunjalo. Uthando lwenu siyaludinga kakhulu kanye noxhaso siyaludinga kakhulu esinamacimbu ukuze nathi sikwazi ukuqhuphuka siye.
Siyabankulu-ke ingxoxo le yenziwa nguNtungameli Nkomo ekhuluma lejaha lapha likamasikhandi Live Talk lingakhohlwa namhlanje sixoxa ngomhlangano omkhulu weSADC Summit ozaqutshwa eHarare kusasa. Hayike isikhathi asavumi namhlanje sikethemba lokuthi lizalale Live Talk njalo libe lempela viki elijukela. Bonivalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube. Lilale.